Siyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguntungamili nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Sibingelelani bazalwana abathandekayo ngosuku lwanamhlanje. Kulo njalo hlelo lwethu lolu oluqakathekileyo kwabalulandelayo labalulalelayo, uhlelo lokuvuselela umoya. Ilizwi lethu namhlanje sizalithola ngokuloba kukaLuka eTestamenteni elitsha isahluko esishumi nambili. Siqaleke khonapho evesini lika-16 sisiya kuma kwelika-21. Kufundeka kanje kuLuka isahluko esishumi nambili, Luke chapter 12. Siqale kuvesishumi lesithuba uvesi-16. Wabalandisa umfanekiso wathi, izwe lomuntu othile onothileyo lathela kahle wazindla phakathi kwakhe wathi, ngizakwenzani lokungenandawo engabuthela kuye ukudla kwami na? Wayesethi, ngizakwenza lokhu, ngizakudiliza izinqolobane zami ngakhe ezinkulu ngibuthele khona ukudla kwami konke nempahla yami. Bese ngithi kubo umphefumulo wami, phefumulo unempahla eningi ebekelelwe iminyaka eminingi, phumula udle uphuze ujabule. Kepha uNkulunkulu wathi kuye, wena siwula, ngalobo busuku umphefumulo wakho uza kubizwa kuwe, pho-ke izinto ozilungisileyo ziya kuba ngezikabani na? Verse 21, kunjalo kozibekelela ingcebo enganothile kuNkulunkulu. Ilizwi leli lisitshela ngomuntu wayezibona eseyisicebi, esenothile, elakho konke, engasweli lutho. Nxa kwakuyimali wayelayo, izifuyo wayelazo, izisebenzi wayelazo, imali wayelayo, labangane wayelabo, konke nje ayekufuna wayelakho. Wasebona ukuthi izinto zakhe lezi angenza njani ngazo yoba ziningi kangaka. Wasesithi, hayi, ngiyabona nxa kuyilokho okunye okungangena eziphaleni kahle ngikufake eziphaleni, engalaneni ngikufake ezingalaneni. Nxa kwakuzingisuza namhlanje, nxa kwakuyimali wayengahambisa emabhanga, nxa kwakuzinkomo ezinye wayengazisisa mba azihambise emlageni, nxa kwakuyizindlu ezaziningi wayezaziqhashisa ebantwini. Lokho esithi kuloja kwenzela ukubana imfuyo yakhe ingalahleki, ingachitheki. Sizwanane kahle lapha. Akububi ukuba nempahla eningi, akububi nxa impahla leyo ingeyakho wayiginqela wayisebenzela, kuhle, kuyabongeka. Kodwa okukhulu yikuthi nxa usulakho lokho lakho ungakubali njengokuqala lokucina kwempilo. Lokhu olakho kuthi kuvesi 21, kunjalo kozibekelela ingcebo enganothile kuNkulunkulu. Onganothile kuNkulunkulu uba yisiwula, njengoba ilizwi lisithi wena siwula, ungabalisa konke wenze lokhu lalokhu, kodwa umphefumulo wakho uza kufuneka masinyane. UJesu uthi ngalobo busuku-ke bamhla lokho. Ukuthi uNkulunkulu ungenaphi lapha kasiboni, sibona nje nezishaya isifuba lo ezibula ngempahla alayo. Wasekhohlwa ukuthi angazabe unganani, ulani, waziwa ngubani, waziwa njani emphakathini, ilangabe kungaphi. UNkulunkulu nxa engekho phakathi kwakho konke lokho yibula, ngoba uza kuchiya. Asikhulekeni. Baba Thixo, sifundise kubana ingcebo umnotho omkhulu ikwazi kuqala, okunye-ke kube sekulandela. NgoJesu siyakhuleka. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Yimi uNtungamili Nkomo.